ukujeziswa kumbe ukukhishwa kukamthethisi omkhulu welizwe kwenziwa ngaphansi kwesifiso sombuso lemthetho efakelwe khona lokho kukhangelwe ukuthi abe yilokho okuthiwa u-independent singakhohlwa ukuthi i-National Prosecuting Authority iliqembu elizimeleyo kayithunywa ngama-politicians kayithunywa ngu-president ukuthi shuthisa lo ungashuthisi loyana ngakho-ke nxa ngabe ukhuluma ngokuthi kulamacala amakhulu awe-corruption engakawashuthisi kungenzeka ukuthi labo bantu babotshwa ngoba bengama-political opponents akunabufakazi angeke azabudinge abuzuze bungekho yona leyo nto kuyafanele ukuthi ikhangelisise ukuthi icala lakhe liyicala yini kumbe wana ukusetshenziswa ukulwa labantu abangahambisani lalo uhulumente okhona
ngezinye indlela Ncube kungatholakala ukuthi ukumiswa kwakhe umsebenzi kuhambelana lo kungezwani yini okukhona phakathi kwamaxuku atshiyeneyo kubandla lezanu-PF
yebo kungenzeka khona lokho kodwa ngithi lapha sesiyacabangela kungenzeka njalo ukuthi ngempela iyamehlula umsebenzi kodwa sifuna ukuthi sikukhangele ngendawo zombili.